sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhla zilitshumi lantathu kunhlangula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
silala ngokuthula ulwe kulo okulungileyo. Thina njengabatsha sizaqedisa ukuhamba kwethu ukuze ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe kubuye kithi.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene lamhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa umeli weGlenview South edalela ePalamende unkosikazi Zimbai Tsvangirai Jhava, yena obhubhe ngomvulo.
But despite ikish vele kayikho,
kodwa into ebuhlungu kakhulu ikuthi thina sakontributele imali kumayusa that so sikhona sinikwa ama 2020 la ePost Office. Kodwa isikhathi esiningi siyaxothi ngamamenzi akhona bethi hamba nini, and si-ill-treated vele sibanjwa njengenyamazana.
Abakumpentsheni batshengisele ngokuthula phandle kwama-ofisi ohlangothi lwe-National Social and Security Authority i-NASA kobulawayo namuhla. Izigaba zelizwe eziningi zitshone zingelamandla kagesi ilanga lonke namuhla ngemva kokuba inkampani yeZESA ikweze uhlelo lwayo lokulondoloza amagesi yalufaka kuzinga lesibili kuphase 2. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene lamhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa obengumeli weGlenview South edalela ePalamende unkosikazi Zimbai Tsvangirai Jhava, yena obhubhe ngomvulo ngemva kokulimala engozini yemota eyabulala abasekeli beMDC ababili ngenyanga edluleyo. Lengozi yenzakalela eKwekwe unkosikazi Tsvangirai Jhava labanye bakhe bevela kobulawayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasekeli bebandla leMDC babuye ngobuningi bezovalelisana nomunye embuthanweni obugoqela iziphathamandla ezinye ngomkhokheli walelo bandla, umnumzana Nelson Jamisa, abaseli bakhe umnumzana Washman Ncube lo mnumzana Thembai Biti kanye lomeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba. Umkhokheli welinye lamacele weMDC unkosazana Thokozani Khuphe laye kanye nomlawuli wedayile ePhalamende webandla leZANU-PF u-advocate Jacob Mudenda lezinye inkokheli zokholo kanye lengadla ezijiyeneyo elizweni nazo bezikhona emfeni. Isimo enkundleni besiveza ukudana okukhulu, isikhulumi esinye ngasinye siveza ubuhlungu bokulahlekelwa yintombi ekade ithembisa ukuthi izakuba lela kusasa elibukekayo kwezombusazwe ngoba besanda kukhethwa ukuba ngenye yenkokheli kuhlangothi lwabesifazane kubandla leMDC kukhetho lweCongress olwenziwe kumaviki amalutshana adlileyo. Unobhala ogatsha lwabasha kubandla leMDC u-Osalo Sinziva uvalelise omunye esithi bazaqhubekela phambili ngephupho lakhe lokulwela intsha elizweni.
Silala ngokuthula ulwe kulo okulungileyo. Thina njengabatsha sizaqedisa ukuhamba kwethu ukuze ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe kubuye kithi.
Uqhubeke wathi ibandla leMDC lilahlekelwe ngumuntu wayelesipho sokududuza nokuqinisa abayabe behlukuziwe besesibhedlela loba emajele bebotshelwe zombusazwe.
Ubimbayi bengumuntu othanda ukubambanisa abantu ikakhulu kithi abatsha. Uyakwazi ukuthi abatsha i-energy nengi kakhulu, so kufuna umuntu ongakwazi ukulimisa kuyimba bengumuntu okwazi ukubambanisa abantu njalo bengumuntu onceda abantu ezikhathini zokuhlupheka ikakhulu ngendaba zemithandazo njalo lokunceda ke abatsha bethu ke abahlukuluzwa izani esithi social psycho support ukuze abantu ke bekwazi ke ukubuyela ngesimeni sobuntu.
Umsekeli kamkhokheli we-MDC uMnumzana Washman Nube uchaze umuyi njengentombi eyayizithobile ikhuthele njalo iqakathekisa uNkulunkulu.
Lamhlanje siselebrata impilo kabimbayi Tsvangirai Jaba, intombi unfortunately ethethwe masinyane engakaqalisi lokuqalisa ukusebenza umsebenzi ade sezikhethele wona, esikwaziyo ukuthi loba njengoba waye ngumntaka President uTsvangirai yena wayehlale ngumuntu ozehlisileyo, umuntu ozibeka phansi, umuntu olenhlonipho. Wangebe wabakwazi ukuthi izibulo likaTsvangirai ngendlela ade ziphethe ngayo.
Kunjalo nje inkokheli MDC ethi ikhathazekile kakhulu ngokuziphatha kwabanye abasekeli balelo bandla abathethise inkokheli zamanye amabandla wezombusazwe ezikade zizoduduza imuli kamuyi. Kube nokukhonona okukhulu kuhazwa unkosikazi Thokozani Kuphi obandla le-MDCT kanye lo-advocate Jacob Mudinda ongumlawuli wedale lephalamende ozemele ibandla elibufayo elizanu-PF. UMudinda wehluleke ukuqhubeka esethula umbiko wenduduzo ngemva kokuba abasekeli be-MDC beqalise umsindo wokumhoza waze kwalamula uChamisa osukume wakhuza abakade bangomsindo wacela uxolo ukuze uMudinda aqhubekele phambili. UNcube uthi kulusizo okwenziwe ngabasekeli bebandla lakhe ngoba kungasilo siko lesintu.
Kuqakathekile ukuthi sihloniphe umuyi. Kuqala kathekile ukuthi sihloniphe inkokhelo ezikhona, sihloniphe labo ababuye ukuzokhala lathi njengemuli ye-MDC. Kuyenzakala njengoba sikubonile ukuthi ngenxa yokuthi abantu ezweni laba babuhlungu kakhulu, abantu badubeka kusuke bangenelwe ngumoya wokuthi bathethise benze ezinye izinto ongamelanga zenziwe. Akumelanga kube njalo njengoba uPresident Chamisa echile ukuthi hhayi nxa kuthi ndawo ezinja sike sibambe nini inhliziyo silumeni imlomo yangaphansi, siqinisele loba sisizwa ukuthi siyahlabeka.
Unkosikazi Tsvangirai Jaba obhubhe ekuqaliseni kwayena iviki ngamanxeba awathola engozini yomgwaqo yena labanye bakhe bevela koBulawayo ngenyanga edlulileyo. Umuyi obendele koJaba ubekwe emathuneni aweGlen Forest eHarare namhlanje. Mene iTV7 iseHarare, nguGibson Pepe.
Abakumpenseni batshengisele ngokuthula emahofisini ohlangothi lwe-National Social and Security Authority i-NASA koBulawayo namhlanje bekhala ngemali zabo abangazitholi ngendlela kanye lokuthi uhulumende abengezelele leyo mali. Kubika i-intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Omama labobaba abakumpentsheni bebethe gwaqa betshengisela ngokuthula emahofisini awe-NASA koBulawayo bekhala ngokuthi izimali zabo abazitholi ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke bacela lokhu kulunyisiswe njalo zingezelelwe ngoba abayitholayo ayisahambelani lomumo womnotho okhona manje omi manzonzo. Unkosikazi Sithembiso Mhlanga, isakhamuzi sakoBulawayo omunye wabathola impentsheni, uthi bayehluleka ukuthola imali zabo emabhanga.
Mina umkami besebenza e-Bellman Printers. Problem sifika laphana NDS kuthiwa khona sinika amanumber sithethe kulaba abakhubazekileyo 250 abantu, ngapha abanye abangaguliyo 250 yiyo imali ezatholakala ngemande. Silinika amaphepha lawo amhlophe abe bhalwe ukuthi withdrawal slip. Nxa ungalitholanga hayi ungasihluphi ngoba lathi imali yangkhona asiyazi ukuthi izatholakala.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Elizabeth Kamoto ucela uhulumende ukuba angenele kudubo lokuswela imali emabhanga.
Imali embuye layo credit. So basibeka ngathi bathi khona i-200 leni kwamakhadi babaholayo thini abanye asilayo. So basibeka ngathi ukuthi nxa uhulumende esincedise. Lalaba ababuya khona besitshela iqiniso bathi imali ayikho basibalisa i-newspaper thina kanti sasifuna ukutshelwa abantu ukuthi imali engigadela ngimbolekile so angilayo ukubuyela.
Umnumzana Jincube uthi imali ayitholayo ayihambelani le mali ayeyikhupha ngesikhathi esasebenza.
Ngananzelela iminyaka yami engayisebenzayo ngisebenza iminyaka eminingi e-dedicated about 42 years ngisebenza. So lami ngangicabanga ukubana ekuphumeni kwami emsebenzini ngizaba ngumuntu engizahlala phansi ngizidlela izimali zami. But nxa ngithi ngiyakhangela imali engizuzayo, imali yakhona ayincedi lutho.
Umnumzana Stanley Ndlovu uthi ngesikhathi ebhadala impentsheni esasebenza ubeyibhadala ngedola leMelika.
Sesisikhitshelwa imali lesi sidonetha lapha ibingamayusa. Emayuseni lapha khathesi asisaphiwa amayusa, khathesi sesinikwa ama-80 bond. Irethi yebond leyusa is how much now?
Umnumzana David Moyo uthi sebephila nzima njalo kabaphathwa kuhle lapho bedinga ingcazelo kwabenasa lasemabhanga.
Sesisokole kakhulu lapha sibuya la sesilama 3-4 years sithole ukuthi imali asiyitholi but siswipe i-cash vele kayikho. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi thina sakontributele imali ikuma-user lati so sikhona sinikwa ama-2020 la e-post office kodwa isikhathi esiningi siyaxotshwa ngamamanager akhona bethi hamba nini and si-ill-treated vele sibantwa njengenyamazana.
Iningi labantu abatshengisele lamhlanje emahhofisini awenasa bebekhala ngokungaphathwa kuhle emabhanga lasemahhofisini la kanye lokudlelwa imali zabo bethi bavele abayitholi ngendlela imali yabo njalo ayisela sisindo esifana lalapho besayikhupha ilidola leMelika ngesikhathi besasebenza. Abatshengiselayo bacela ukuba uhulumende akhuphule imali yempentsheni ayipha abantu ngoba umumo womnotho ezweni umi manzonzo. Izisebenzi zehofisini yohlangothi olwenasa kobulawayo zalile ukukhuluma le-Studio 7 mayelana lokutshengisela kwabantu laba bethi abalalungelo lokukhuluma lentatheli zindaba. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izigaba zelizwe eziningi zitshone zingelamandla kagesi ilanga lonke namuhla ngemva kokuba inkampani yezesa yenyuse uhlelo lwayo lokulondoloza amagesi yalufaka kuzinga lesibili uphase 2. Izinga leli litsho ukuthi amagesi acitshwa emadabuka kusa aze ayebuya phakathi kobusuku. Phansi kukaphase 1, amagesi acitshwa ekuseni aphenduke emini, aphinde acitshwe njalo emini ayebuya ntambama. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Kwasira utshele iStudio 7 ukuthi namuhla bacitshe amagesi okwelanga lonke ngoba bekulenkinga kwesinye isitishi esiwaphehlayo. Lokho kuthiye uzulu endaweni eziningi zelizwe ekhonona kakubi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Yes, indaba ezibuhlungu lezo vukankomo uyazi ukuthi igathesi kuyagodola kusekuseni abantwana kumele bavuke bakhuthinzele amanzi igasi layo iyadula. So kutho ukuthi abantwana bahamba begeza amanzi aqandayo ngoba sehlulekile njengelizwe ukuthi siplane. So ngibona ngani vele into leyi ivelele ukuthini sesehlulekile ukuplana for i-energy. Ngibona ngani aso-extend ngibasongozi ukuthi amagesi amanzi ayehla siyangena ku-stage 2 kumbe ku-stage 4. Sebesikwazi ukuzayenzakala at some point. Kumele sifake ngesithi i-investment, sifake nje imali, sinakane ngokuthi ikwini okungasincedisa nxa amajeni futhi ayehle esingathi i-alternative energy. Ngibona ngani khonapho kusekufela khona to think about alternative energy sources singalandela amajeti kakhulu. Even investing in i-hydroelectric, I mean electric power station. Ngibona ngani kumele sicabange kabanzi ukuthi we don't rely on the two that we have, i-A1 nje yakobulawayo angazi nakuleyinye engazi, but izozazezingezowanzingempela ngapho i-investe khona kwenzela ukuthi singarelayi ngamanzi ageleza emfuleni singakwazi ukuthi lawo manzi azaba khona kusesa kumbe not. So we need to think about those alternative energy sources and other means that can help to it is in igasi khona lopane lapha kube by now the pipeline nxa sesicabanga kuhle kuhle esifika kuma-CTV legasi and having alternative energy ngabe amagesi engingasikhale ngawo kangaka nangendlela engicabanga ngayo.
Ukhuluma ngodaba lokusetshenziswa kwezinye indlela zokuphehla amagesi ezifana labo gasi lamandla esola. Kodwa sesikubonile ndiweni bakhona abanye abaphiwe imvumo amalayisensi okusungula inhlelo zesola. Kodwa akulalutho olukhanyayo oluphumileyo.
Kuyavuza Nkomo. I think akuthiwa amandla ukuthi baphehle, kodwa kule zikhali ezivuzayo imali zabo zivuza. Akula ndlela zokuthi abantu xa bedlalisa imali mbebentshontsha babotshwe. Ngibonakani kumele siqinise kakhulu ekulweni lobugwelegwele obengabakhulu abathola amathenda bathi bathola izincwadi zokuthi baphendle igasi kumbe baqalise basungele inhlelo zokuthatha ilanga zenze umlilo esishisa ngawo ezindlini. Ngokunjalo kudinga ukuthi khona nasiqinise kakhulu ku-anti-corruption lapha ngoba abantu bayanikana ama-tenders ngudlu umuntu ethatha imali ayayibayisayo esitokufela phesheya engenzanga lutho.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Livestock uhlelwa sihluzeni bomama namhlanje sikhangela imbali kankosikazi Vimbai Tswangirai Java obelilunga ledale lephalamende emela iGlenview South njalo elilunga leMDC obhubhe ngomvulo wabekwa namuhla. Thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Hong Kong abakade betshengisela izolo bavikwa bephazamise umsebenzi wedale lephalamende namuhla bekhonona ngomthetho ovumela ukuthi abayabe bebotshiwe bayethonisiswa kwele China. Izulu eliningi eline namhlanje lehlise inani labakade betshengisela abacine begijimisana labezomvikela. Amalunga edale lephalamende awebandla elibusayo elama-conservatives seliqale uhlelo lwalo lokukhetha omele athathe isikhundla senhloko kahulumende yeleBhilithane ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Theresa May okanye ekhokhela ngamavoti okwamanje ongaba lakho ukuthatha lesi sikhundla ngumnumzana Boris Johnson. Sokuzafika umnyaka umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa besithi bayafuna ukwenza inkulumo ezingaqeda indubo eziselizweni kodwa kungenzakali lokhu. Iningi lilethemba lokuthi ababili laba bengahlala phansi bakhulumisane kungaba lenguquko kwezenotho kwezomnotho welizwe wona oqhubeka usiya nganxele. Kambe kungaphathisa na ukuthi uMnangagwa loChamisa bahlale phansi bakhulumisane. Ukuhlaziya loludaba uChris Kando Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Vekezela Madumafuzwayo. Endawonye lesikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa onguye osungula lingxoxo.
Into khona ukuthi uPresident Chamisa nguye waqalayo lomdaba lokuthi nxa elizwe kufanele iyaphambili kuzafanele kukhulunywe kulungiswe indaba ezimbalwa azibala ngokuthi eziqhakathekileyo kakhulu ezimqoka zingu-5. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi emva kwalokho umnumzana uMnangagwa waqalisa ukwenza umthethwandaba wakhe lowo singathi imihlangano yakhe labangane bakhe abamlandelayo abalamabandla labo okungasiyo bese engasizilizwe sikhangelele ukuthi mhlawumbe ngabe esetshintshile indlela ahlabela ngayo esefuna ukwenza lokho okucwayiswa ngamabandla wonke kumbe singathi abantu abaqakathekile abafana le-South Africa ithi hayi kufanele kube lokukhulumisana okumqoka njalo ongasikho ukudlala i-Elders Foundation itsho njalo lama-embassy wonke esiwaziyo asekakhuluma atsho njalo ukuthi kufanele kukhulunyiswane kodwa kukhulunyiswana ngendlela eloku etshengisa ukuthi kule mpumela enhle engenzakala lapho njalo impumela eloku engathathwa ngabantu njengokuthi iyaqiniseka njalo yakhe siya phambili atsho ukuthi kuthathiswe umnumzana uMnangagwa kuphela.
Ya nanto-ke udaba umnumzana Fuzwayo wena ubona njani khona lo?
Ya to an extent ngiyavumelana kakhulu lo Babu Sibanda especially ekugcineni lapha maye sithi whatever okukhulumiswana okukhulu okuba khona kumele kube yikukhulumisana okokuthi kujonge ukuthi ekugcineni kwenzele abantu Zimbabwe impilo ibe ngcono. But also kungihlupha ukuthi ukukhuluma lokho uMnangagwa uya to rage, uChamisa to rage. Kodwa kule stalemate abafuna ukuthi bakhulumisane ngakho kaba kuvumelani bona laba bantu bobabili. And into abafuna ukukhuluma ngazo yizinto kwakumele ukuthi kwahlalwa phansi before election. Kwakhulunywa behlangene kwayenziwa i-election road netestrate ukuthi ama-elections zawayenza siwathi kanje ahambe kanje kuvunyelwane yonke le into esidisputwa kathesi kwakumele yenziwe before elections right. Sokwethula ukuthi bekhulume before elections sokumele kuze kukhulunywa kathesi osokuhlupha ukuthi kuze kukhulunywa omunye uthi yini engizaphatha inkulumo. It doesn't work. Ngivumelana kakhulu osibanda ukuthi i-MDC to an extent i-right ngasithi nonxa lifuna sikhulumisane akube le mediator phakathi ukuthi sikhulumisane ukuthi iside yangaphi zwakali le side yangaphi zwakali hayi ukuthi umuntu oyi-one athi nguye futhi ozabambazena lezo nkulumo. Siyabuyela kwinkulumo zezanu lezaphu. Izaphu yathi siya kuzanu inkulumo yaba yikuthi lingangena kithi lina lezaphu lizafika liziphathe njani kithi hayi ukuthi lingangena sizaziphatha njani after this.
Ye nanto-ke udaba mnumzana Sibanda kuzafa kwayenzakala yini ukuthi sibabone behlala phansi bekhuluma?
Angiboni mina ukuthi umnumzana uMnangagwa angabe elesiqiniseko sokuthi uyafuna ukukhuluma ngoba akukho kwemilizwe kumbe kwenye indawo emhlabeni jikelele okwaba lokukhuluma phakathi kwamaqembu amabili elodwa lamaqembu lisithi mina ngifuna ukuthi ngibe yime ngibize umhlangano ngitsho lokuthi kuzawuba ngaphi lokuthi sikhuluma ngani njalo ngitsho ukuthi kukhulunywa ngokuthi mina ngingenza njani engifuna ukukwenza atsho ukuthi singaphuma njani kulolu daba esikulo. UMnangagwa akafuni ukukhuluma ngeqiniso kufanele ukuthi nje sikunanzelele ukuthi umuntu angathini ufuna ukukhuluma kufanele lezi zenzo zakhe zitshengisa ukuthi ufuna ukukhuluma. UMnangagwa utshela imedia kuphela amanga asegcekeni ukuthi ufuna ukukhuluma yena engafuni ukukhulumisana nomuntu efuna ukuzikhulumela yedwa kumbe labangani bakhe ngoba nxa ufuna ukukhuluma nomunye umuntu zikhona into ezimbalwa ofanele uzenze efana lokuthi kufanele ukhanye ukuthi wena inkulumo lezi ofuna ukuthi zenzakale uyaziqakathekisa njalo kawuthi wena kufanele kwenzakale engikufunayo kuphela
loba sisenze ingxoxo nje sihlezi singabangane sihlangane namhlanje umasikazi sibonane uthiwa ngesindebele kusina kudedelwana omnye angakhulumi sekhuluma atsho kungamnumzala mnanga ukuthi ngifuna ukuthi kukhulunywe kodwa mina yimi ngifuna ukuzwakala kuphela kulomunye umuntu ofanele azwakale mina njalo yimi ngizafaka umthetho wokuthi kukhulunywa njani imithetho yokukhulumisana iyazakala ngeyokuthi omunye uyakhuluma omunye athule omunye akhuluma omunye athule ayifuna ukuthi umuntu athi hayi lanxa singaqali ngenkulumo ngifuna ukuthi singahamba lapho ngibe yini ngedwe ngizakhuluma ngizifakele lesitulo esikhulu kwedlule sabanye and umfowethu umfowethu uqinisile mayethi yena look nxa kusiya khulunywa kakufanele kube segcekeni ukuthi kukhulunywa ngani
ungasigqibela ke uhlelo lwethu mnumzana Fuzwayo usitshela ukubana wena ngokubona kwakho kanti vele kuyini okumele kukhulunywe ngakho
uthayeka kanye ikhanda futhi I think problem esilayo ikuthi kufuna ukukhulunyiswana ngokuthi ozabusa nguba akufuni ukukhulunyiswana ngokuthi angibe kambe abantu sifuna ukubanceda ngani kulolu dubo olukhona ngayi inkulumo ekhuluma ngokuthi kambe i-economy yethu siyivusa njani sibambene sonke singamaZimbabweni ngakulahlupho olukhona futhi kungadinga umnangagwa luthamisa ukuthi behlale phansi bekhulume nxa besehle ukukhulumisa labo yi-two bekuyadingwa technocrat tupa abakwaziyo abantu esibathembayo abangahlala phansi kusuka kuma-stakeholders wonke kukhulunywe ngendaba yokuthi ilizwe silisukumise njani sisiya phambili in terms of i-economy lezinto le-political situation esikuyo kuphela lokho kokuthi ofuna ukubusa mbani omkhulu kunobani ngubani akusisi ndawo
umnumzana bekezivela maduma Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni endawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC
nganisi ke labo besigqibela izindaba zethu zakusihlwa kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili inkulungwane zabantu zibuthene namhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa umeli weGlenview South edalele ePhalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java yena obhubhe ngomvulo Kwanele mtwakazi lingayikatshana likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe We'll be right back. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.